Ngiyasamukela sibili isinqumo lesi ngoba yinto ebesifuna ukuthi yenzakale. Nxa ukhangele amaphepha aphumileyo bese le mali ethe xaxa ebesifuna ukuthi siyithole kodwa kusahambanga njalo. Lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende ulakho ukuthi ahanjiswe kumthethwandaba. Njalo kutshengisa ukuthi ukwephula ilungelo loluntu yinto edulayo kakhulu ukuthi ukwenze. Yindlela etshengisa abanye abaphatheke emsebenzini ofana lo wami ukuthi kukhona okungenzakala nxa bangangena kudubo olufana lodubo engalungenayo. Njalo ngisithi kulabo abephulelwa ilungelo labo abalendaba ezisemthethwandaba, leli lithuba lokuthi babone ukuthi lezo ndaba zilakho ukuthi zikhangelwe njalo zigqitshwe ukwenzela ukuthi bathole okuhambelana lakho. Angikhona ukuthi kule mali elakho ukuthi ingqedele ubuhlungu bona lowo, kodwa ngibona ingani lesi yisitshengiselo esiqakathekileyo ukuthi uhulumende enqabele ukwephula ilungelo loluntu.
Sibonile njalo lowesifazana ekhatshwa ngamapholisa ukuthi laye waphiwa inhlawulo yalokho kwenzakala kuye. Singathi kambe uhulumende lo usetshintshile yini?
Lezo zindaba ezimbili, kodwa ungakhangela inani lezizalwane zeZimbabwe ezephulelwe ilungelo, ngibona ingani ziningi kakhulu. Nxa lokhu sokuyikho abafuna ukuthi bakwenze, sokufanele ukuthi baphathe njalo ezinye indaba esezile minyaka zingaphathwanga. Mina ngithunjwa ngo-2008 kulabantu bebhanketi akade sebezele sebele nyanga eyodwa bethunjiwe. Sagcina siphuma sonke isikhathi sinye. Kulezi sebenzi zeZTT njalo ezithunjwe ngemva kwami. Indaba zona lezo zonke kufanele lazo zibanjwe ngandlela yinye ukuthi sifuthiseke ukuthi sokulomahluko. Okunye njalo ukuthi ngo-2015 uyakwazi ukuthi uyithayitha mara uthunjiwe. Kuze kube lamhla imuli yakhe ayazi ukuthi uithayi ungathi. Ukuthi lathi sibe leqiniso ukuthi le isiyo indlela kahulumende lo omutsha. Ngibona ingani bangaqhubekela phambili bebamba zonke lezo ndaba.